Oh. Well.
Yo. Welcome, Mike.
Welcome out, man.
Siyabonga Simba Zininga olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo omhla ka 19 kunhlola nja 2018
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Uxolo sihlobo zami imchina ethu ya freezer lapha ngazi ukuthi kuhamba njani kodwa ngiyakulamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngomvulo omhla ka 19 kunhlola nja 2018 ngingutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
isuka tisifiso somufi so manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhuluma ngalabantwana bakhe into ebuhlungu kabi kwabantwana beMTC
uSolomon Ngwenya wasenkayi ngomunye wabekade besemzini kaTshangirai eHighlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo
ngani ngoba nguve umuntu obelandela indizi zeZimbabwe ubaba
uTshangirai isidumbu sikamnumzana Morgan Tshangirai sifike emzini wakhe eBuhera Ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter takahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa
test is nje ama editor successful no intebesi yenza imbi besiqila izakamisi so kumele njengoba sokulaloko abakudingezikiwa yi dispensation kumele lati sibuyele ekusebenzeneni kuhle sihlonipha umsebenzi wethu njengetete zidala
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum kumbe iZNEF iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentatheli zindaba izikhuthaza ukuba zilobe kuhle phambilini kokhetho. Amaqembu omdlalo wenguqu athi iHighlanders leDynamo yiwo asizadibana kufinali yalonyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield. Ngemva kokuphumelela kumidlalo yesigaba sama semifinals zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Isidumbu sikamnumzana Morgan Tshangirai sifike emzini wakhe eBuhera Ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Yenkulungwane zabasekeli beMDCT kanye leziphathamandla zalelibandla sezibuthene eBuhera sikhuluma nje kanti abanye lokhe besendleleni. Emini khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene egcikeni le Freedom Square eHarare izivalelisa uTshangirai yena obhubhengo lwesithathu ngeviki edluleyo. Abakhulume kulumbuthano bachaze uTshangirai njengeqhawe lamaqhawe elisebenze gadalala kumzabalazo ombuso okhululekileyo eZimbabwe. Ekhuluma la ekulumbuthano umnumzana Nelson Chamisa uthe ukukhethwa kwakhe lidale leMDCT National Council ukuba aphathe intambo zobukhokheli baleli bandla kwenziwa okusemthethweni lancanje abanye abaphikisana laye besithi kwenziwa ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Namhlanje ke sisuke endlini sahamba sadlula e Harvest House sasuka e Harvest House kwaba le address e Freedom Square siqede ngo 10 past 2 ke njengokucele ukuvumelana kwethu lo hulumende ukuthi ngo 10 past 2 fanele siye e commando ke sisidumbu siyethwala e helicopter siye e Buyera so okwakade ngikhuluma ke isidumbu sesise Buyera thina siyalandela siya e Buyera sesiya ke emsebenzini wokucina lapho siyafika simlalise khona emzini wakhe ke e Buyera emawusekwa kusasa
Uzwa njani baba Pepe, lizwa njani njengeziphatha amandla zebandla ukuthi impela selisiyamlalisa ubaba uTsvangirai Galiso zela falambona njani?
Ngizwa ngithuthumela ukuthi kambe shiwa umsebenzi lo ke okadungaka akade ewuphethe ngumsebenzi esizahamba lawo sibili siyawuthutsha. Ngiyathandaza ke kumlimo ukuthi ke hayi amandla akhe lawo akade elawo lombono wakhe akade elawo lesifiso sokuthi thina ke usiqhube ukwenzela ukuthi ke abantu beZimbabwe babe lenhlala kahle yakusasa. Ngoba ukuqhakathekileyo phela singakhohlwa ukuthi lanxa iZANU-PF isincedisa ke ekuthini ke njoba ubaba uTsvangirai disclaimer ukuthi uzancediswa yi-state, akutsho ke lokhu ukuthi khona ke thina owethu umsebenzi okufanele siwufeze ukuthi ke sisheze lokho okwakuvele kumelwe nguye ubaba uTsvangirai. Kungumlando womuntu wonke ke eZimbabwe ukuthi bakithi angabe selele ngokuxolo, kodwa silakho ke phela ukuthi kufanele sibe kwasinxa sikhiphe iZANU. iZANU siyikhipha ngokufaka ama-councillors e-MPC. Nxa sikhiphe iZANU, iZANU siyikhipha ngokufaka ama-MPs e-MPC. Nxa sikhiphe iZANU ke bese sivotela ke u-president we-MPC. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ke hayi siyabe sike sesigcwalisile kube siwufezile ke umsebenzi owaqaliswa ngobaba uTsvangirai.
Umnumzana Pednico Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Sixoxela esendleleni esiya eBuhera. Kunjalo nje abasekeli bebandla le-MDCT kanye labalwela amalungelo oluntu bathi usizo oluphiwe imuli kaTsvangirai nguhulumende kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lubavale amehlo babe sebebona angani uhulumende weZANU-PF nguhulumende olozwelo. Kubika uMavis Gama eseHarare.
Limbono iphume ngemva kokuba uhulumende ethethe isidumbu sikamuye sayagcinwa enkambeni ye-One Commando Barracks, okungumkhuba owandise ukwenziwa lapho kubhubhe iqhawe lesizwe lokwabakubutho abalezikhundla eziphezulu. Echaza isizathu sokwenza kanje kumuli yakoTsvangirai, abangane lezihlobo abasesililweni sikaTsvangirai e-Highlands ngesonto, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakubone kufanele ukuthi uTsvangirai anikezwe inhlonipho efaneleyo ngoba wayeyinhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano. Umnangagwa uthembise njalo imuli yakoTsvangirai ukuba uhulumende uzaphathisa kukho konke okudingakalayo okubalisa indleko yesibhedlela ngemva kokuba abemuli bebike ukuba kulesikwelede sezigidi ezimbili zamaranzi. Kodwa abalandeli bebandla le-MDCT bathi abayisiziwula njalo bayayibona imizamo kahulumende weZANU-PF ukusebenzisa imfa kaTsvangirai ukuzenza abalozwelo lobuntu, kanti kukhona abakuchathameleyo ikakhulu khathesi phambilini kokhetho. Omunye walabo kunguThabangani Wondoma wasePlumtree obeseHarare uzakhalela abakoTsvangirai osola ukwenza kwahulumende.
Silahlekelwe njengelizwe, sifunda izinto eziningi kubaba uTsvangirai. Umuntu wayelothando ngabantu, wayengakhangali isigaba lesigaba, umuntu wayekhangela ukuthi abantu bonke bahlezi kanjani. Yiso kade siyisifiso sakhe, yikho kade sicabanga ukuthi njengohulumende kaMnangagwa kulezinto eziningi ezimele ezachiya zichiwe ngubaba uTsvangirai ukuthi ngaba bazilungisisa. Esinye sendaba yakhona indaba ye-devolution yokuthi uZulu kandaba kukwanisa ukuzibusa bezwanana laye beseduzane bengabi khatshana. Yiso kade siyisifiso somufi, yikho esikukhangelayo njengoZulu kandaba weZimbabwe ukuthi ngaba bamnikeze la ithuba lokuthi ngaba useZimbabwe, ngaba bekhuluma about amaqhawe elizwe leZimbabwe, ngaba laye bamnika ithuba lokuthi laye ebese Heroes Acre. Yiso kade siyisifiso somuntu lomuntu obuye lapha osuke kwePlumtree lowobulawayo, yikho into kade beyikhangelela njengoZulu kandaba.
Ndoma ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende athi esengohlonipha uTsvangirai ngoba engasekho.
Abazange engisihlonipho kuye ubaba uTsvangirai ukuthi bam umuntu onjani bathi bamnikezani ukuthi abantu labo bebe lokukholwa ukuthi sebetshintshile ekwenzeni kwabo qala. Siyakwazi ukuthi ubaba uTsvangirai umuntu owatshaywayo wahlukumezwa uhulumende kaMugabe. Yinto esifisayo ukuthi thina sesifuna ukucitsha kunokuthi abantu batshaywa, abantu kababe ngabantu abazikhulumelayo, abantu bebonisane ukuthi bengathatha ilizwe labo belihambisa kangakuphi. Yiso kathi sisifiso somufi. So manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga nabantwana bakhe, into ebuhlungu kabi kwabantwana be-MTC.
USolomon Ngwenya waseNkayi ngomunye wabekade besemzini kaTsvangirai e-Highlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba nginguve umuntu obelandela indizi zeZimbabwe. Ubaba uTsvangirai ubengekho used ebuyeni emabuthweni, kodwa isimanga all of a sudden usefile. Usesiba liqhawe ngoba usefile. Kuyama kumangalisile kunyithusile lami nje labantu ethi ngikhuluma labo akubaphathanga ukuthi kukhona ubaba uTsvangirai kazange bele history ukuthi yangeniswe emabuthweni. Kodwa ngoba sefile, sebemise emabuthweni. So let's say thukile sikhathazile njenga zulu weZimbabwe.
Umqondiso manyano wokuhluzisisa isisekelo sombuso owe-hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi abakukhangeleleyo njengenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yikubona uhulumende efeza izifiso zikaTsvangirai ayehlezi ezikhankasela sikhathi sonke ehlukunyezwa nguhulumende munye owake wambhaxabula waze wavukela esibhedlela.
Thina ngokwethu njenge-civic society siyakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi si-recognize uma wahanjwa ngubaba uTsvangirai esivulela indlela e-democracy. Siyakunanzelela njalo ukuthi ngaye nakasukumanga ngendlela asukume ngayo from 2000 way back there. Nga namhlanje asikwanisha ukukhuluma ngendlela yenabo. So siganile silokukhala kakhulu. Inkosi ke sizohlangana nabanye ngingena kuprogram sizesiyembeka.
Umsekeli womkhokeli wenhlanganiso yezifundi kumazwe akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern Africa Students Union SASU umnumzana Aliste Funye utshelela umsakazi ukuba yikhona bezobona ukuba kuzolandelwa na lokhu kwakukhalelwa nguTsvangirai.
I-sacrifice ayenzayo elwela idemokrasi eZimbabwe. Ubaba uTsvangirai singakhangele ekusebenzeni kwakhe ngumuntu obehlonipha abesifazane, ngumuntu obehlonipha amayuthi. So siyananzelela ukuthi ngumuntu owaye unite abantu, ehlanganisa abantu. Wayengela ukuthi uvela ngaphi, uluhlobo luphi, ukhuluma luphi ulimi. So ukubuya kwami lapha nginginspirwe yivision ayekhaya.
Umzimba kaTsvangirai uzobekwa ngolwesibili ekhaya lakhe okuthiwa kuko Humanikwa eBuhera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende akwele South Africa namhla lawo akhale kanye loZulu weZimbabwe ekhalela labakoTsvangirai. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Enkulumeni ayithule kudale lePhalamende kule South Africa namhlanje umkhokeli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane uthe uzahlala emkhumbula kakhulu umoyi ngoba wamfundisa okuningi kwezombusazwe. Umnumzana Maimane uthe nxa ekhumbula umuyi akakhohlwa inkulumo ayethulayo ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe azantshontsha ukhetho ngo-2008 lapho ayekhuthaza khona uZulu weZimbabwe ukuthi angalilahli ithemba.
We lost a dear friend, a fellow opposition leader, a prime minister, an activist, a husband and a father.
Silahlekelwe umngane omkhulu, umkhokheli webandla eliphikisayo, umkhokheli kahulumende, umgqugquzeli wezombusazwe kanye lobaba womuzi. Wangipha inhlakanipho lezixwayiso ezinkulu kakhulu. Umogeni wayetshaywa echiye esebangwa lezibi amahlandla amaningi ngenxa yenkolo yakhe kwezombusazwe, kodwa kazange ngitsho ahlehlele emuva.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi umhlaba wonke uyakwazi ukuthi umnumzana Tsvangirai wanqoba umongameli uMugabe ekhethweni luka-2008 kodwa uMugabe wathatha ngodli iintambo zombuso. Umnumzana Malema uthe isifundo abasithole kulesi sehlakalo sikamuyi ngesokuthi ngeke bavume into efanayo le yenzakale kwele South Africa.
We say to the people of South Africa, we must learn from the mistakes of Zimbabwe and in honor of Morgan Tsvangirai.
Sithi ebantwini base South Africa kufuze sithole isifundo emaphutheni abantu beZimbabwe. Indlela esingahlonipha ngayo umnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi singavumi ngitsho la kancane ukuthi labo ababusayo bahlale ngenkani esihlalweni kungakhathalakile ukuthi abantu abasafundi.
Umkhokheli webandla le United Democratic Movement umnumzana Bantu Holomisa yena uchaze umuyi njengesibonelo sihle e-Africa jikelele. Ngemva kokucotshwa kwakhe kuba ngumongameli wakwele South Africa ngeviki ephelileyo, umnumzana Cyril Ramaphosa wethula umbiko wenduduzo wathi izalwane zonke zakwele South Africa zimi ndawonye lemuli kamuyi ngalesi sikhathi sosize. Inhlanganiso yesebenze ekhosatulayo yahle yethula wayo umbiko wamazwe enduduzo isithi amazwe wonke asezansi ezwekazi le-Afrika kufanele amhloniphe umnumzana Tsvangirai ngokuba yinkokheli lwela amalungelo ezisebenzi lakaZulu jikelele ngendlela ephezulu kakhulu. Ikhosatu iveza futhi ukuthi umuyi ubaphe isibonelo esihle abazahlala besikhumbula. Owaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo ezisebenzi kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi yena uthi umnumzana Tsvangirai wadela wonke ayengakuthola ukuzalethela uZulu umbuso okhululekileyo. Melesuro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentathelo izindaba izikhuthaza ukuthi phambilini kokhetho kumele zilandele imilayo yokuloba indaba eziqotho njalo zingathathi hlangothi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhulumisana lentathelo izindaba kobulawayo eMedia Center, umqoqi wenhlelo zezinefu umnumzana Njabulo Ncube wayintathela izindaba edumileyo uthi abahleli kumele behlukane lomkhuba wokuphonguloba nje mahlayana bengalandelanga iziqinisekiso zokuloba. Umnumzana Ncube uthi sebebhode kwezinye izigaba zelizwe njalo lapho abangakafiki khona basazofika ukuze kungabi la muntu osola indlela intathela izindaba eziloba ngakhona.
Test please njani ama editors sasifuna ukuno into besiyenza imbi besiqila izakamisi sokumele njoba sokulalo obakuthi ngesikhiwa yi dispensation kumele lati sibuyele ekusebenzeneni kuhle sihlonipha umsebenzi wethu njengentethe zindaba okusho ukuthi asifuni ukubona intethe zindaba zikhipha imsakazo engelamasayiti wonke yomabili.
Umnumzana Silas Nkala intatheli zindaba esebenzela iNewsday wobulawayo uchaze ukuba kuqakathekile ukuba inhlangothi zonke ezibona ngezokhetho zilandwe lazo kukhulunyiswane ngokusebenzelana lentatheli zindaba ngoba ukungasebenzelani yikho okudala ukusolana.
Njalo imidiya iyiyo ekhavayo itshela abantu ukuthi ekuyini okwenzakalayo kufuze ibe ngekhululekileyo ukukhuluma iqiniso elenzakalayo. Lokhu kungenzakala kuphela aluba ama-stakeholders anjengabo ama-political parties, ama-security sector, izeki yona le yiyo econductor ama-election ibakhulula ukuthi basebenze bekhululekile kungekho ukuphazamisayo. Njalo lokhu esikucela ukuthi njengama-journalists bakhulule ama-journalists ukuthi asebenze ekhululekile kungekho okungabavimbela mhlawumbe okungakompromisa.
Unkosazana Lulu Brenda Harris uthe labazombangazwe abayethusela intatheli izindaba kumele babhalwe ukuba yinto abayenzayo ngoba bawujwayele umkhuba wokwethusela.
Ngithi njengabantu bezindaba nxa sibhala ngamapolitician besibhala ngabantu kumele sibakhiphe nxa bengasethusela, sikhuluma ukuthi into lezo abazenzayo sizifuni. Kule ama-politician ajayele ukusethusela kakhulu, njalo ama-editors ethu ayesaba ukukhipha lawo ama-threats ngesilungu. So yikho ngisithi nxa bengenza njalo ama-politician kumele siba-expose, kuphuma amaphepheni ukuthi into abayenzayo yona leyo.
Umnumzana Lungelo Ndlovu uthi ukuvikeleka kwabo ngesikhathi kulandwa isikhathi sokhetho kubuvilibana ngoba sebekhona abacuphi asebeqalile ukuhamba bebalandelela befuna lokuba kwazi inombolo zabo zocingo lokuthi bahlala kuphi.
Into esikhathazayo kakhulu ehlezi ingani semakhandethu ngoba asikubonisisi ukuthi umumo umenza ngoba ukukhanya ngani kulenhloli ezithola zisihlolisisa lapha ezingacaciyo ukuthi zikumisa kanjani. Kuyasethusa kakhulu kodwa hayi umsebenzi siyawenza sibili ngendlela.
Umnumzana Brain Marandu yena ukhuthaze intatheli izindaba ukuba zingesabi ukuloba iqiniso lakho konke okuza kwenzakala ngesikhathi sokhetho ngoba kungumlando wazo.
Nothi singayingasabi njengokuthi manje manje idesibini ebe truthful ngibe ngasabi.
Intatheli izindaba ikakhulu ezisebenzela uhulumende zihlezi zisetheswa icala lokwethula indaba ezisekela uhlangothi. Ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokhetho kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimela iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje siqhubeka ngenxoxo yethu phezu kokufa kukaMnumzana Morgan Tsvangirai, yena obengumkhokheli webandla le-MDCT. Isidumbu sakhe sithwalelwe emzini wakhe eBuhera namuhla, njalo uzabe kwakusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwi ngamafitshane. Izifundi zesikolo seFlorida lapho kudutshulwe khona abanye abafundi lababalisi zithi kazisoze zithule ngodaba lokuthi imbhobho ekhupha inhlamvu eziningi ngokuphazima kweso kumele ingathengiswa amahlayana. Eletheki selitshengise ukukhathazeka emizameni yalo yokulwisana labohlobo lwesikhedishi okuthiwa sebeza phathiswa lilizwe lase-Israel. Indleko zokwelatshwa ezibhedlela zeZimbabwe ziphezulu kakhulu okwedlulisileyo nxa umuntu eselatshwa imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane, izinso kanye lomkhuhlane wenhliziyo. Kubika uBathabile Masuku.
Ngenxa yendleko eziphezulu iningi labantu abagula umkhuhlane engathelelwanayo abenelisayo basuka bayedinga ukwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzaxoxisana leziphathamandla zempilakahle ukuthi kwehliswe imali ebhadalwayo nxa umuntu eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Ukwelatshwa ihlandla elilodwa ngemitshina eshisa igcikwane lemvukuzane kubiza amadola angamakhulu amane. UZulu wamukele isithembiso sokwehliswa kwendleko lezo ethi kungumlando kahulumende ukunanza amalungelo oluntu kanye lokwenza ukuthi umuntu wonke afinyelele ukwelatshwa elizweni. Umnumzana Thabani Dliwayo ngomunye walabo abajabulele umbiko kamongameli.
Navumela lalokho okukhulunywe umongameli olizwe ukuthi chemotherapy kumele iyehle from $400 to whatever amount yonaleyo abayicabangelayo ngoba kuvele abantu kathesi abaningi babulawa ngumkhuhlane wecancer and kabayenelisi ukuzibhadalela njalo ukuthi bayelatshwe. Sibo lokhu yinto enhle eyenziwe nguhulumende. Kungumlando kahulumende ukuba aphathise abantu balapha elizweni leZimbabwe. Yikho ke lokhu siyakujabulela njalo kuyinto enhle. Sithi maqhubekele phambili besenza izinto ezithuthukisa uZulu wonke walapha ekhaya.
Unkosikazi Sifiso Bhebhe laye ujabulele umbiko kamongameli ethi iningi labantu babulawa ngumkhuhlane wemvukuzane ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa.
Into le ekhulunywa ngupresident yinto enhle kakhulu ngoba as it is ichemotherapy vele iyadura and abanye bethu bagcina bengasayiqedanga itreatment ngenxa yokuswela imali.
Nkosikazi Nkosinesi Sandlovu uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi khona kulesithembiso lesi ngoba sekuze kwabhubha umuntu omqoka. Ethi njalo leli linyathelo elamukelekileyo ngoba abantu abaningi bengela medical aid yokuthi bazelaphise.
Sizwa sisiba lokudana sibe kakhulu nxa sisizwa upresident esithi ufuna ukunegotiate ukuthi kwehliswe intengo yokwelatshwa njengeyochemotherapy ngoba sesinazelwe ukuthi sokuze kwafa omunye umuntu ngikhona bekunazelela ukuthi hayi intengo yangikhona inkulu kakhulu ngoba abantu abaningi abalawa ama-medical aid ukuthi bakwanise ukuthi bazincediseke nxa belomkhuhlane lo. Lokhu kusuka kusidane sesibile kakhulu. Siyajabula sijabule ngoba kunanzeleleke sokufa omunye. Kodwa sithemba ukuthi kuzayenziwa sibili yehle ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwanise ukuthi athole ukwelatshwa kahle.
Inani labalomkhuhlane wemvukuzane libikwa seliqansile kakhulu, ikakhulu ebantwaneni. Njalo iZimbabwe yilabantwana abayisilinganiso sokungamashumi ayithoba mine mbili ekhulwini, i-80% ababulawa ngumkhuhlane lo ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa lokuphuza ukubanjwa komkhuhlane lo emichineni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje amaqembu enguqu athi ele Highlanders lele Dynamos yiwo asizadibana kufinal yalonyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lifinyelele kuyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano weZNA Charities ngemva kokunqoba elikwenzele Chicken Inn emdlalweni oqale ngensonto waphela namhla ngomvulo nge-2-1. Lo mdlalo ubumiswe sokudlala imizuzu engamashumi amahlanu lanhlanu ngenxa yezulu ebelilombane. Njalo ngaleso sikhathi iqembu leChicken Inn belikhokhela nge-1 kanyani lihlohlelwe nguClemens Matau. Kuthe lo mdlalo usuqhubekela phambili iqembu leHighlanders laguqula isimo lahlohla kabili kumizuzu engamashumi amathathu lanhlanu ebisele njalo lihlohlelwe ngu-Adrian Sila kanye loPeter Mudua. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe basesebancane okokuthi bayaphuza ukukhathala njalo lokhu bakusebenzise kwabasebenzela namuhla.
We approach the game today with attacking mentality.
Besikwazi ukuthi abantu esidlala labo ngabantu asebekhulile, yikho namhlanje sithe saqala ngesiqubu esikhulu kakhulu. Lokhu kusiphathisile ukubana siyenelise ukuhlohla kabili.
Iqembu leHighlanders selizathibana lele Dynamos lona elifinyelele kufinal ngemva kokunqoba ele Cape United nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto. Lo mdlalo uzaqhutshelwa esikodlweni iHarare ngensonto. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Lo mncintiswano uqhutshwa kweyingxenye yenhlelo ezokuphathisa abafelokazi labagogekileyo abakubutho lesizwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahala kithi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Amalunga edalele parlamente akwele South Africa akhalela imuli yeZimbabwe lemuli kaTsvangirai. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Inkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.